VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ubotshwa umeya wedolobha lakoBulawayo. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi akula nguquko eZimbabwe solokho kwasuswa kumoyi uRobert Mugabe esikhundleni.
I-research institution leyo into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe nokuqinisa lokuthi kona iZimbabwe kayivuki.
Kodwa abakubandla le-MTC bathi inhlanganiso le ishaye ekhaleni.
Sesigeziwe ngoba akunamuhla sibatshele ukuthi uMnangagwa uwesi kulo mgazi bathi saba ngabantu ababi.
Incwadi zithi kuyaxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF.
UMathuthu loTsenangama, uMtsenangama ngumuntu wakawathunywa ukulwisa uMugabe ngo-2017 kuze kube lekhulu. Khathesi baseyothunywa ukuthi belilise ubani, uChiwe Ingabe. So ama-faction akhona.
Obotshiweyo ngumeya wedolobho leVictoria Falls, Hatshi wedolobho lakoBulawayo. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Somvelo Dlamini, umeya wedolobho leVictoria Falls, usebotshiwe. UDlamini wetheswa amacala okuthengisa indawo yokwakha indlu lebhizimusi awuthenga kukhansili njalo lokusebenzisa igama likankosikazi Auxilia Mnangagwa ekuzameni ukuthenga enye njalo indawo yokwakha indlu okucatshangelwa ukuthi wayefuna ukuyithengisa. Isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission, uMnumzana John Makamure, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uDlamini ukhangelwe umiswa enkantolo kusasa. UDlamini ukubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa kasenelisanga ukukhuluma laye kanye legqwetha lakhe ngalokhu njalo lezihlobo zakhe. Inhlanganiso ezimele yodwa ecubungula ezombusazwe ithi akula nguquko kweleZimbabwe solokhu kwasuswa umoyi uRobert Mugabe esikhundleni libutho libambisana lebandla leZANU-PF kanye ledale lephalamende. Uphenyo olusanda kwethulwa yiRand Corporation yakwaleMelika luveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa lebutho bancindezela uZulu kakhulu eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuphambana lokwethulwa nguMnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. I-Rand Corporation iphinde yaveza ukuba ibutho seligxile impande kwezombangazwe, ngakho kumele lokhu kulungiswe ukuze ilizwe leZimbabwe liguquke kwezomnotho lezombusazwe. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso le iveza umbono welizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leli uthi akumangalisi okwethulwe yiRand Corporation.
I-research institution leyo into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe nokuqinisa lokuthi kona iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esikiko kathesi ngenxa yezijeziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale. Ukuthi umnotho uthuthuke uvuke kulento eziningi ezifunakala bana ngabe ziyenzakala and zonke lezi zinto mele zenzakale, especially futhi kubo balance of payment lokwana sikukhuluma ngesingizi okusitsho ukubana ilizwe liyenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ubana into zihambe kahle. Ayikho kwelakithi eZimbabwe bayivalile, sesizame konke. Siyakwazi sonke ubana uProfessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile ukuba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadila ngendaba ezindala zemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aplawule izikweledu besikizo konke lokona kuthengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundo ukuthi siqine lokho esiyigogona.
Siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokho ligcilile. Abayichanga ngekhaleni nje.
Ngabe sibutho lokho ligcilile babe sitshoni ngoba ibutho asisalibona libuyelile emabharakini alo. Babuya kuphela ngesikhathi sana ngoNovember bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwalokho asibaboni phela izinqa uhamba. Qala sase sibona ivila kuma roadblocks abasekho.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesigeziwe ngoba akunamuhla sebatshele ukuthi uMnangagwa uwesi kulo mgabe bathisaba ngabantu ababi. Nanso-ke iRand Corporation ikhuluma amazwi afana nayo lokhu kade sikukhuluma thina njengebandla le-MDC. So osekukhona lapha yikuthi iZANU kayivume ukuthi siyehlulekile, ikishiye ithiyele abanye ukwenza ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Bayakhuluma lapho ukuthi ibutho lokhu elingani ligxile impande, ngakho-ke akusoze kube le nguquko kwele Zimbabwe nxa lokhu kungalungiswanga. Likubona njani khonokho?
Kumqoka lokhu ngoba okukhona lapha ukuthi ibutho lizakwesaba ukuthi kube nenguquko ngoba banamacala abawenzanga amaningi kakhulu. Kodwa thina sithi kasilandeli macala, sifuna ukukhangela ukuthi abantwana baseZimbabwe singabancedisa njani ngoba vele ilizwe laseZimbabwe sikhuluma kunjenje libuswa libutho. UMnangagwa nje umphelekezeli ngoba konke akwenzayo, izinto zonke azenzayo vele nxa ungumuntu ocabangayo uyazibuza ukuthi kambe kusese lento enhle engqondweni kwampana ngoba ama-decisions akamanye akuthiya ulengisa inkamanzi.
Bakhuluma njalo ukuthi kukhanya kulobu bukhohlakalo obumangalisayo kwele Zimbabwe, ngakho konke lokhu kumele kulungiswe nxa kukuthi umnotho ungaguquka. Likubona njani Makhumalo khonokho?
Vele yizo inyembezi zethu thina njengebandla le-MDC ukuthi abalandeli bezano benkokhele zabo bakhohlakele sebentshontshe umnotho wakuleli lizwe sesifike esigabeni ukuthi singathi sesiguqe ngamadola ngamanga ngoba kakhathesi amakhanda ethu yiwahlabe phansi, izinyawo ziphezulu kuleli lizwe ngoba kusenanto ehambayo, konke sokumile mpo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekobulawayo. Abatsha abakubandla leZANU PF bathi kabavumelani lomunye wabo uGodfrey Senengamu ofuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC ukuze kulungiswe okuningi okuhlupha kwele Zimbabwe. UMemphis Gama usethulela lolu daba.
Abakuhlangothi lwabatsha olwe-Youth League kubandla leli bathi uMnangagwa akumelanga akhulumisane loChamisa ngoba wanqoba kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018 nakhona le nkokheli yamabandla achiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Osaphethe isikhundla somkhokheli wohlangothi lolu uTendai Chirawu uthi uChamisa kumele angene kunhlanganiso yePollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa hatshi ezimele yedwa.
Anyone who is calling for dialogue between the major political parties, the platform has been done and what is important.
Inkundla yokuxoxisana isikhona njalo kumqoka ikuba singakhohlwa ukuthi ukhetho luka 2018 lwenziwa lwaba lwanqobayo ngomusa wakhe wanqobayo lowo wasungula linkundla ukuthi wonke ofuna ukusiza ngemibono akhululeke ukungena kuleli qembu. Yiyo kuphela indlela engasetshenziswa okwamanje lapho abafuna ukusiza kundaba zentuthuko yelizwe bangayisebenzisa.
Those who participate in elections are to get into.
Kodwa uThenengamu uthi kuqakathekile ukuba uMnangagwa akhulumisane loChamisa ngokwenzakala elizweni.
Kana vanondituka ndikutoziyamwe akabvira kundituka handiperi.
Angilani laba engithethisayo ngoba vele ngihlezi ngithethiswa. Angisoze ngikunake lokho kodwa engitshela khona yikho okwenza ilizwe liye phambili. Nxa uMnangagwa benelisa ukuhlala phansi bakhulumisana labo Ian Smith owabulala inkulungwane zabantwana endaweni zaboNyatsonya, Chimoyo, Thembwe, Gondola, Mukushi, Luwanga nakubo Shibondo, kuyini ongamehlula ukuthi ahlale phansi lo mfo wabo?
Sit down with a fellow brother.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa okwenziwa ngabasakhulayo bebandla lezanu-PF abakhanya benemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi abalandeli bebandla lezanu-PF bajayele ukwenza lokhu nxa belwisana.
IZANU-PF yiparty ecomplicated kakhulu. Ukunzima ukuthi mina nginje soma ngingade lokhu ngikhuluma olutho angisho vele ngisazakala ukuthi mina ngingakhuluma ilizwi lama ntshintshi. Kunzima ukuthi ngitshintshe namuhla. Kumele kube lezinye iindlela ezinye ezibuyayo lazo. So angeke khonoko sikusekele ukukhangelela lapho ukuthi ungathola ukuthi mhlawumbe i-strategy zabo asebesenzile njengoba bayenza i-polad yabo ayizange iyesebenzi. Ungathola ukuthi leso kungesinye i-strategy esokuthi kunjani uChamisa ebe ngaphansi kwani kwe-pressure yokuthi njani ikhulumisana nomnakakwa.
Ibandla le-MDC lithi uChamisa angeke angene kunhlanganiso ye-polad ngoba wanqoba umnankagwa kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018. Usenengam uthi labanye bakhe sebezenza umkhankaso obizwa ngokuthi Zimbabwe First Movement okuzama ukuthi umnankagwa akhulumisane loChamisa kulungiswe umnotho obhidlikayo lokunye kwele Zimbabwe. Utsenengamu, uPupuraito Garepi, loLouis Mathutu basanda kumiswa ukuba bekhokhele uhlangothi lwabatsha kulandela ukwethula kwabo umbiko ukuthi kulabo somabhizimusi eZimbabwe ababhidliza umnotho ngokwenza ubukhohlakali. Osomabhizimusi laba kukhanya engani badlelana lenkokheli yebandla elibusayo. Bathi abenza lokhu ngumnumzana Tafazi Wamsarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association, umqondisi weGreen Fuel Private Limited, umnumzana Billy Rottenberg, lo mnumzana Kudata Gwirei, umqondisi wenkampani yeSakunda Holdings. Abathathu laba bayakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ukulwisana phakathi kwabatsha kubandla leZANU-PF kulakho ukwenza ukuthi bandla leli lidabuke phakathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi ukumiswa kwezikhatshana kukaLouis Mathutu, uGodfrey Tsenengamo loPupuraito Garepi ukuba kuhlangothi lwabatsha kuveza ukuba kulenkokheli elwisana ngezombusazwe kubandla leli. Omunye wabacabangela ukuba kukhona okwenzakalayo kubandla leli umnumzana Peter Manala.
KuZANU-PF kulama-factions sibili ngoba sibona uMathutu loTsenengama. UMtsenengama nguye umuntu wakhe wathunywa ukulwisa umgabe ngo-2017 kuze kube lekhulu. Khathesi baseyothunywa ukuthi belwise ubani? uChiwenga. So ama-faction akhona.
Ziningi ingcwethi ezilombono lo loba nje uTsenengama esithi okwenzakalayo ukulwisana nobukhohlakali hatshi ukubangelana izikhundla lokunye kubandla leli.
That is not true because some of the people that we are pointing at and accusing
kungamanga ngoba abantu abaningi abenza inkohlakalo le baqala ngesikhathi sikaMayimju basebenza labo Mavayire, labo Mugabe, labo Grace Mugabe, labala amakhadi omhlangano namasela nje abafuna ukuba lamandla, labalani lomongameli Emmerson Mnangagwa loba ubaba uChiwenga.
Umnumzana Jim Kunaka wake waba kubandla leZANU-PF waxotshwa esezekela unkosikazi Joyce Mjuru owaxotshwa kubandla leli lisakhokelwa ngumnumzana Robert Mgabe. Wabumba ibandla lakhe uthi ukuxokozela lokhu kuveza ukuba kulokulisana okumangalisayo kubandla leli.
You cannot be told what is exactly happening in ZANU-PF.
Kuyaliwa kuZANU-PF, kuyazikhanyela nje, kusegcekeni. Inkokheli zethu ziyasehlukanisa ukuze bayale bebusa baze bakhule. Akukho khashana lokhu. Kulama-faction amabili kuZANU-PF, abantu bayaxoshwa kungalandelelwa
imithetho.
Kodwa omela ugatsha lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mdutsa uthi ibandla leli liqinisaka.
IZANU-PF libandla elokubambana indaba lezi esizwayo ezokuthi kungaba le-factionalism lathi sizibona kumaphephandaba. Kodwa thina esiphakathi kweZANU-PF siyakwazi ukuthi silenhloso eyodwa, kuyinhloso yokuthuthukisa iZimbabwe. Lokho kwe-division, lokho kwe-factionalism asikwazi sikubona khonapho nxa kukhulunywa ngabantu abangekho phakathi kwebandla leli.
Inkokeli yebandla leZANU-PF egokela umongameli Emmerson Mnangagwa, uRetired General Constantino Chiwenga lomnumzana Kimbo Mahati ithi badonsa ndawonye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sike sikhangele eziphathelene lakwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leBritani lithi kulamafektali alo okukhanya engani ayavalwa kwele China ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus esibulele abantu abaningi. Ilizwe leli lesaba ukuthi lizalahlekelwa ngamafektali amaningi kakhulu avalwa kulelo lizwe. Intethe eziningi sezidle izilimo, izihlahla lotshani okwethusayo emazweni agoqela eloSomalia, okulabantu abafika izigidi ezilijumi 10 million ababhekane lendlala. Sike singene kwezamasiko.
Sinana masiko
wawusenziwe mandla
yena ubaba mkhulu.
Sinana masiko
babelobola
wawusenziwe.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngixoxa lobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke. Lamhla sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuthi kuyini. Baba Ngwenya, kambe kusayenziwa yini kunokuke ukuphozisa?
Ye, ukuphozisa kuyenziwa, sibili siyakwenza ngoba ikakhulu zafica ukuthi abadala abasukela kuma-50 kusiya phezulu kuyabe ngasahambi kuhle ngaphandle, engayathatha insuku ezintathu, engayezine engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa kwenzeka ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono, ngoba nxa engaphozisanga kwenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile, kuyenziwa thina. Lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafica ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa, kuqakathekile thina.
Ye, singathi-ke kulezi hlahla ezifakwa khonapho, kambe izihlahla lezi zibalisani khona?
Ukhona esithi thina umankulu, umbazanhlezwana, zibe khona omfumfu. Zinenganyanyana nje.
Singathi kodwa akubulali phela lokho?
Hayi, kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani, ngoba lesihlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye, nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinswa, kambe kusakhona yini?
Ye, kukhona ezindaweni ezilutshwana, ngoba lokhuyana kwakusenzela ukuthi abantu bangazi badle inyongo ingazi yabandela. Ye, kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinswa kuyakhiwa nje kube lo muvu, indumba ababiza bethi ihobe, indlubu, konke kuphekwa mbiza yinye, kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolophina emalungeni wonke kunye lentanyeni, ukwenzela ukuthi abantu baqine bangazi bangenwa inyongo yehlobo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Sicela uvale khonapho ngamafutshane.
Ukuphozisa abantu kabaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ungathina lokusasa baba Ngwenya. Hayi ke, kwalamhlanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Kwamanje soku isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, 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 mthakazo muhle, zimbabho muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, lapho besixoxa labosomabhizimusi mayelana ngesimo somnotho elizweni. Sikhangela udaba lokuthi abosomabhizimusi sebedlelana labanye abadabuka kwamanye amazwe bezama ukuthuthukisa isimo somnotho elizweni. Abakhuthe uhlelo lolu, hambani kukhasi lethu ele Facebook ele VOA Debele bese lidinga uhlelo lwabatsha olwe The Connection. Njengalokho engisanda ukusho, namhla siqhubela phambili ngodaba lolu sixoxa loMasimba Kutshera oyingcwethi kwezenotho. Mnumzana Kutshera, ngiyakwamukela kuhlelo, asizweni umbono wakho.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo kulenduko eziningi kakhulu esihlangana nawo, indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagesi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule mbeko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Uyazi mnumzana, abatsha sebedlelana labontanga abadabuka kwamanye amazwe kwezamabhizimusi njengendlela hathi yokuzithuthukisa kuphela, kodwa bale njongo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Ubona ngani kuyasebenza na
lele lithasibile ukuthuthukisa umnotho welizwe? Ngoba ungakhangelisa lelama-advantage ayi-two amakhulu. Nxa ukhangela iZimbabwe, iZimbabwe yilizwe elincane kakhulu abantu abangu-13 million, kodwa abaningi bangikhona ukuthi bathenge okunye okuthengiswa ngabontanga baya bengeneli. So nxa kungaba nobudlelwane lobo abantu abavela kwamanye amazwe, kungenzakala sibile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. So mna njengani ubudlelwane lo phakathi kwabontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kulethe i-foreign currency lapha.
Njengalokho okusanda ukusho ukuthi ubudlelwano lobu bulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe, sikhuluma nje lokhu kwenzakala elizweni, kodwa umnotho ulokho uqhubekela phambili ugugude. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Mbona njengani indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe, yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, singaqedila ngalonke singela amandla kagesi, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisa ukuthi benze i-business ngendlela okumele benzeke ngayo.
Hhayi, sikuzwile mnumzana Kuchera, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Gqiba uhlelo uphosele amazwi akho okugcina. Unikeza abatsha amazwi enkuthazo.
Inkuthazo kuphela ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi njengabasakhulayo, njengosomabhizinisi, sidlelane sibe lama-ideas amatsha, sibe ne-market entsha, sibe njalo nemali lama-profits amaningi nxa kuyukuthi sibe nobudlelwane lobo. Ngoba uzabona ukuthi kuzasincedisa ukuthi sibe lo mcabango omutsha, kuzasinceda njalo ukuthi sibe lenye imarket entsha.
Hhayi, sikuzwile mnumzana Kuchera, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngeviki ezayo lapho sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba olufanayo, sixoxa labanye abontanga abafisa ukusitshela umbono wabo mayelana ngodaba esilalo egudwini. Asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngumaigobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngeviki ezayo. Bye bye.
Siyawankulu-ke Mike Wobe, sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ukuzithoba uNkulunkulu ukuthi uyakudinga lokhu empilweni zethu. Ngibala kwabasePhilippi chapter ka 2, ngifuna ukubala nisukela kuverse ka 5. Uthi lapho uPaul nxa ekhuluma labasePhilippi, kawube kini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu, yena owathi elesimo sikaNkulunkulu kathongo ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela wathatha isimo senceku waba ngumuntu. Wathi esebuntwini wazithoba walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni esiphambanweni. Lapha bengifuna ukuthi sinanzelele ukuthi kulento eyayikuKristu eyayimehlukanisa labo bonke abakhokheli, kumbe ngathi eyayimehlukanisa labesifarisi, eyayimehlukanisa lamasadusi, eyayimehlukanisa lababekhokhela ibandla ngaleso sikhathi, yikuthi uKristu wayengumuntu ozithobayo, wayengumuntu ozehlisayo. ngiyakholwa lo mbhalo kaPaul uba ngomunye umbhalo oqhakathekileyo njalo mangalisayo ukuthi uKristu yena wayenguNkulunkulu kodwa wazifinqeza wathatha isimo somuntu ayekwazithi umuntu zalwe sesonweni kodwa wasithatha leso simo wathatha isimo esokuba ngumuntu okokuthi impilo yakhe izafika esigabeni sokuthi iphele kodwa sikwazi thina uKristu njengokuthi wayenguNkulunkulu impilo yakhe ayilakuphela ayilasiqalo ayilasiphetho kodwa yena wavuma ukuthi leyo mpilo ayifinyeze eselapha emhlabeni watsewile lapha emhlabeni yikho abantu abaningi abazange bamkholwe uKristu ngoba babengakholi ukuthi uNkulunkulu angavuma ukuzehlisa azazehlise abe ngumuntu njalo azavume ukuthi abethelwe esiphambanweni ngoba nxa sikhumbula siyakhumbula ukuthi wathi yena akula muntu ongangithathela impilo kodwa impilo mina ngiyayiyekela ngokufisa kwami la ngokuvuma kwami njalo esesiphambanweni wayengakwanisa uKristu ukuthi alethe ingilosi ezinengi inkulungwane zezinkulungwane zizomlwela ayehle esiphambanweni kodwa kuyini sakubona kumenza ukuthi ahlale esiphambanweni alandele intando kaNkulunkulu into eqhakathekileyo ukuthi wazehlisa entandweni kaNkulunkulu wavuma ukuthi uNkulunkulu enze akufunayo ngempilo yakhe lokhu yikuzithoba okuphakemeyo kakhulu abantu abaningi siyafuna ukuthi sisebenzele uNkulunkulu kodwa ukuthi sizithobe simnike yonke impilo yethu asikukwanisi uKristu wazithoba walalela uNkulunkulu wavuma yonke into uNkulunkulu ayetheka yenze kuhlanganelana lokuthi ahambe ebethelelwa esiphambanweni into le ilamandla ngoba kutshengisela ukuthi akula lutho uKristu ayelalo akula lutho uKristu ayelenza konke lokhu wayekumisa ekwehlisa ngaphansi kwentando kaNkulunkulu manje umbuzo obakhona ukuthi wena impilo yakho usuyehlisile yini yaba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu lanxa usuyehlisile uyehlise yonke yini ngoba umuntu uyabe ehliseni ingxenye yakhe eyinye ezenzela into zakhe azifunayo namhlanje ukukhuthaza kwami ukuthi ngabe singavuma ukuzehlisa ngaphansi kwaNkulunkulu kulomnyaka ka-2020 uqalisa kanje uhluzitshela ukuthi mina lomnyaka mfuna kube ngumnyaka wami wokuzehlisa ngaphansi kwaNkulunkulu
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela ukuthi sizehlise sibe ngaphansi kwentando yakho langaphansi kwelizwe lakho size ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo uthone kahle mfowethu
ulindla emamkhophozi emnyana wami kelele uyashaza namhla ulindla vela manya uza suba nomona yena wamuthathi benginga yombolo magode unyana wami uthongile ngisa mahat
Brenda Fase sithi vula indlela singakehlukani wathi sikhangele indaba bezigokela namhlanje ubotshwa umeya wedolobho leVictoria Falls. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi akula nguquko eZimbabwe selokhu kwasuswa uMoyo Robert Mugabe esikhundleni. Kulabantu abakubandla leMDC abathi inhlanganiso le ecubungule lokhu itshaye ekhaleni. Siwugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngenjabulo nguGibbs Dube. Ngisithi asidibane nekuseni ngapha 6.